Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano webandla lezano PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga.
Kahle ngikutshele ke mina bana ngokwazi kwethu lokubona kwethu lokusebenza ndawonye kwethu umongameli wethu lomsekeli wakhe abantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlanganiso yethu yezano PF.
Ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota mkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa.
Ala ukungamanga akunywe iround inxa yokuthi abakhulu bamapholisa sakhulumisana labo.
Elemelika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angaqhubeki etshela uZulu weZimbabwe amanga ukuthi ama-sanctions yiwo alethela ilizwe ubunzima.
Bacho ama-sanctions aphinjwe ngoba iZimbabwe ayila ama-sanctions, yafakelwa ama-sanctions akhetha izikiwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lezano PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi yakhe emhlanganweni lo ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala omunye umsekeli webandla lezano PF umnumzana Saibeth Musengezi ethule udaba lokuthi uMnangagwa wakhethwa ngokungekho emthethweni ngomnyaka ka-2017. Ingcwethi kwezombusazo ezithi inyathelo elathathwa ngumsengezi lingaba laqoqwa ngabecele likamnumzana Chiwenga. Elova enkundleni yokuxhumana iTwitter, enye yalezi ngcwethi umnumzana Walter Magayisa uthi kukhanya abaqoqa uhlelo lokususa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni bengasathakazeleli indlela umumo wezomnotho ohamba ngayo. Ngalokho sebesenza amaqhinga okumsusa, kutsho lezi ngcwethi. Umhlangano wezano PF awandisanga ukuhluza indaba ezimayelana lobukhokheli. Sixoxele siphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma, yena olandule ukuthi kulokudonselana phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo omhlangano ahambe njani.
Amalungiselelo omhlangano wethu phela kunyaka aseqhubeka kuhle sibili, ngapha koBulawayo sesiqedile ukulungiselela, sesimelele nje amalanga khona ubana afike uqaliswe ke umsebenzi womhlangano. Sizwile njalo ubana amaprovinsi wonke ami kanjalo, la kumain venue yethu la kusokume kanjalo. Phela thina silibandla elilungiseleleyo, ibandla eliqoqekileyo, ibandla elikwaziyo ukuthi lenzani. Ngakho ke vele akulanto engasivimbela ukubana sithe kuhle usetshenziswa kuhle, sivele sirongekile thina. So konke sokuyi-all systems go.
Sike sezwa ukubana kulokungezwani ebandleni kulokudonselana amandla phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngalokhu abakuthi yi-factionalism ngesilungu. Kuliqiniso na?
Udaba lolu olwe-factionalism luhlala nje luyaphekwa ngabantu abangafuni ukubona ukuthula ebandleni lethu. Isikhathi zonke sokuthiwa umongameli wethu lomsekeli wakhe abazwanani, uzo kutona sebe la matrimba chie chie neyo kasile nguchele ke minuwana ngowazi wetu lo kubona wetu lo kusebe zanda wanyo wetu umonga melu wetu lo msegilu wake ngabanta wa bambeneyo ngabanta wa kokela inshanganizu yetu yeza nupifu ngendlela epagemeyo sibili elo tando lo uzulana lo uzisana agula ncho utabugana pakati okukhona lokho okukhulunywayo angazi bani abantu bakuthathaka kodwa wakati sithina sibambene sinyandanye sisebenza ndawonye sonke.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla le MDC Alliance selilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapolisa imininingwane esehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa eMutare ngeviki edluleyo. UChamisa wayekuhlelo lokuhlangana labalandeli bebandla esigabeni seManicaland ngeviki edluleyo lapho athi wadutshulwa khona imota yakhe yafa ifasteli kodwa uhlamvu lwathutshela kwelinye icele lemota kungazange kulimale muntu. Amapholisa abikwa atshela iphephandaba leHerald ukuthi ugatsha lwamapholisa olucubungula izehlakalo ezifana lasonesi olweforensic luthi lwalufuna ukuhlola imota lokuthatha imininingwane yesehlakalo lesi kodwa ibandla alibaphanga lutho. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Seziba oyehamba loChamisa. Saqala ngokumbuza ukuthi uChamisa uqoqa ukuya kwesiphi isigaba ngemva kwesemaswingo leseManicaland.
Ya ngiyabonga kakhulu si sesaqede eManicaland le maswingo kufikile kuya zabona ukungene also kweinye iprovince elungisele sosimelela ukuthi organize department ethungamelwa nguHonorable Amos Tibaya isibonisa ubana ke ngevikile indlela esikhamba ngayo yip kodwa ke engingakutsho ukuthi siyaqhubekela phambi ngenhlelo zokuya ke emaphandle.
Sike sezwa imbiko yokubana lina njengebandla aliphi amapolisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota kamnumzana Chamisa, njalo amapholisa ake alibuza ukuthi ake alitshela ukuthi liye kibo liyokhuluma ngodaba lolu kodwa lina alihambanga. Kungakuliqiniso lokhu na? Njalo ungasitshela ukuthi udaba lokudutshulwa kwemota kaChamisa lucutshungulwa njani, kuhamba njani kwakathesa?
Ala ukungamanga akunywe iRoute nxa ukuthi abakhulu bamapholisa sakhulumisana labo njalo konke ababekufuna ukubona imota lokubona indawo konke ubana kwahamba njani balakho ukubani imota menjani simo konke balakho emapholiseni njalo simelele ukubana bezokhipha ke iReport yabo yokugcineni kokucubungula indaba yokutshulwa kwemota kamongameli.
Umnumzana Gift Ostalos Seziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Elemelika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engaqhubeki etshela uZulu eZimbabwe ukuthi indubo abhekane lazo zibangelwa izijeziso zenotho ama-sanctions. Izolo bekulilanga elafakwa ngumanyano we-SADC elokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso lezi. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe sethulela amazwi izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter. Ibandla leMDC Alliance lalo lithi izijeziso zenotho ayisizo ezenza uZulu athwale nzima ngoba zingaqondiswanga kulizwe leZimbabwe kodwa kunkokheli yebandla leSANU PF. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zulu kandaba, sifuna ukuchasisa ngeSADC leyo namhle khankasa isi ukuthi ama sanctions kaphume. Bacho ama sanctions aphi njengoba iZimbabwe ayila ama sanctions yafakela ama sanctions akhetha izikiwi labo abangalondolozi iconstitution abangalondolozi amalungelo ayinqaba abangalondolozi iconstitutionalism. Sithanda ukuthi sinanzelele ukuthi ama sanctions la awafakanga United Nations. Ngalokho abantu abaningi bayabuza bayamangala ukuthi sithunywa ese United Nations sidingani lapho abangazange bafake khona umsebenzi noma ukubopha iZimbabwe. Abantu abafanele ukuthi ngabe bazekhangela ukuthi ama sanctions ahlukuluza abantu yilabo abafakayo United States of America, EU, European Union, the United Kingdom. Njalo umama lo ovela khona elizweni lakhe akula democracy ngabantu ababiswe izanu ukuthi izencenga izencedisa. Yikho ke sibona ngani ikudlala ngesikhathi. Kulabantu abasebesithi ama sanctions la awahluphi umuntu kazana ngenxa yokuthi ahlupa i top hierarchy yezanu ukuthi ngabe yibo abahamba besiya la eLondon besiya thenga amasuthu basiya thenga abakufunayo besiye ezibhedlela bechiya lapha i sanction yeZimbabwe ithelele izanu ngoba yibo ababhi idliza amalungelo abantu. Khathesi nje izolo lokhu iyouth yezanu PF sisithi iconstitution ayiguqulwe ubaba uMnangagwa ebuse ezefele esihlahle esihlalweni. Yikho ke sithi thina ungabone ama-political parties labo abathengwa izanu sebegijima behlabela ingoma yezanu alikwazi ukuthi hatshi thina be-MDC Alliance sithi into yokuqala kanti ama sanctions alethwa yini? Alethwa yikubulala abantu ngo-2000. Alethwa imbali yezanu PF bebulala abantu besintwini le Midlands. Alethwa intando kayiphikiswa eka baba umuyi umgabe lapha esenza umathanda betshontsha ama election. Yikho ke thina sithi iZimbabwe yiyo efanele ukuthi bahlale phansi abantu bathi gwaqa amabandla wonke le lama church wonke lama trade union wonke abantu bahlale phansi babone ukuthi umhlahlandlela ongenza kube lobubelo yiwuphi. Hatshi ukuhlabela namhlanje sibonisa ithi isadaki ihlabela isadaki ngama club iclub yama old boys amajaha angafuni ukushuka. Isadaki yathi yamemezela yathi ama elections emalawi they were free and fair kodwa kwa High Court yafika High Court yathi hayi awaphindwe ithese phindwe opposition yawina. Isadaki vele lilunga lama president ukuthi bakapule bengali khangelani khathe isadaki yehluleke ukulungisa eSwazini eMswatini ngoba bayavikelana ngalokho mahlabe Zulu. Thina sibika sicela abantu kube le dialogue yabantu abaziyo ukuthi bafunani hayi uthatha isigananda labantu abagangileyo lihlenze idialogue. Sifuna ukuthi sizilungisele uma idialogue iqinile ingqoqo kube lo referee ongasiyo Mnangagwa ozarefura echai penalty ebe ngulinesman. Sifuna siziqedele uhlupho lwethu izanu sicatsha ngokuthi kulama sanction yona ihuquluza inotho itshontsha nsuku zonke akula accountability bathenga ama trade into eziningi ezingala amathenda. Siyikho ke simahlabezulu kaphela nini ukuthi sadali ayimelelanga izifiso zabantu jikelele imele opresident be-SADC regions. Yikho ke yabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance.
Yebo 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 mthokazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa lababalisi ngohlelo lukahulumende weMelika olwe Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program olujonge ukuthuthukisa ababalisi abavela emazweni achiyeneyo womhlaba. Siphinde sibe lengxoxo labasakhulayo ngokuphatheka kwabo kuhlelo lokubhalisela ukuvota bukhetho luka 2023. Silukandaba lingaphuthwa ilo lihlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Osakhulayo uAndreas Sibanda wethula umfanekiso kamabonakude ehlabela. Usedingwa ngabancindizela umculo ukuthi bamphathise ukwethula ingoma zakhe. UAndreas Sibanda ohlala edolobheni leVictoria Falls eleminyaka yokuzalwa elithumi lambili uyezwakala engomeni eyayihlatshelwa emfeni ethiwa endleleni. Kesizwe ingoma yakhona. Siqoxe lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda laye othole imilayezo evela kubaculi labancindezeli bakwele South Africa bedinga uAndrea.
Ye, ngingeneke ekhasini lokuzilibazisa lekulenjini oFacebook ndingake uAndreas Banda. Abantu abambona ihlabela ke emfeni lapho elizwi lakhe lathatha lathunuka abantu abaningi. Ngakho wasusiba labantu abavela eSouth Africa laba abapheka ezomculo abatshiyeneyo ama-DJ labo ke okuthiwa ngama-producers bangifonela batakusisiza. Ngifana lokusitshaye ngaphakathi ntile uAndrea. Ngase ngimthola ke abantu bangisiza baninika ukuthi uhlala ngapha sengiyamdobha ukubana uhlala eVictoria Falls uhlala labazali bakhe Mr. and Miss Banda yena uAndrea ke usesikolweni.
Yena nxa ukhuluma laye uthi yisiphiwo na esokuhlabela nje kuphela kumbe kukhona lapho ayakhe ehlabele khona?
Labo ke abangivonileyo labangibhaleleyo bonke bakhala ngokuthi bafuna ukusebenza naye bafuna ukumphekela imiculo bese bethatha ke ilizwi lakhe balihlabele khonaphana. Yikho bawukhalela abaningi bade bengenza izimanga ukusebenza lelo jaha ngoba ke ucula kwakhe kuyabajabulisa njalo balesifiso sokubana ke bengapheka idlakade ebesebenza laye ngaba kuhle. Abaningi bakhona bathi kungicela ukuthi ngakusenza ngebilaye kwele South Africa kodwa size umntana esikolweni sizabona ukuthi kuyahamba kanjani. Bengikhangelela ukuthi nxa uhamba kahle kube ngumnyaka ozayo ngoba kathesi la uyabhala leyo umntana esikolo njalo sesiya ke eLand Cave lekhisimuzi kuneziphithiphithi ezindenge. Ungahamba kuhle ke kodwa phana ekuqaleni komnyaka kuyamele ngiyahambeke ayecindezela ke izingoma zakhe kweSouth Africa.
Manje labo abathi bafuna umncedisa bafuna ukuthi bayenze kahle kahle ungasichase.
Umfana lo osakhulayo uAndrea ngumfana ke ohlabela okujabulisayo kumbe ocula okuthokozisa abantu abaningi. Oke uthe uyacula ke esontweni akhe ayingenayo njalo ke church uyokhokhela izimculo. Ngakho ke abantu ikakhulu bebandla lakhe abeshiwe izihlobo mbe befelwe uyahamba ecelwa ubuye azocula nabadala khonaphana emfeni ngoba ke umunye bathi ukucula kwakhe kuyenza kuyabathobeza inhliziyo yabantu kuyabaduduza njalo sizwa ke nxa icula ukuthi ke ingoma yakhe ithinta njani phakathi. So abaningi bamcela ezifeni ahambe uthole nguye yedwa ingane ke emfeni ecula evunyelwa ke libandla lakhe le-church njalo nabantu abazalwane bebandla lakhe le-church icula laye. Ngakho ke ngiyocelwa yonke indawo nje lokuthi hayi yena uyahamba loba ngapha siyacula ikakhulu-ke ezimfeni asebandleni.
UEzra Chisa Sibanda ngumsakazi weStudio 7 ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ugaj ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abafika phose amachumi amane 37 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 esibili leyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba oluthi umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze uhulumende ukuthi afakele umthelo wegwayi lotshwala ukuze uhulumende athole imali yokuthuthukisa izibhedlela. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze inkokheli yamazwe angentshonalanga ukuthi yesule izijeziso zenotho ibe isisiza eZimbabwe bakhulumisane laye uMnangagwa. Labe kungamazwi kaMnangagwa okunanza ilanga layizolo ele-Anti-Sanctions Day ubika iHerald. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Linjani basakaza abahle? Hayi, ngiyabonga. Xa ngumdala saligcinile. Kembuze lapha basakaze labalaleli leZimbabwe yonke nje jikelele lo mhlaba. Umnanga kwakathule imali enganani? Uthembisa ukuthi uzanika amawovethi abalwayo, uthembisa ukuthi uzagepha ama abantu abasebhalahwe abangcwabe kahle, uthembisa ukuthi uzahlawula abalima bamhlophe. Kahle kahle umnanga kwa ule malini esehluleka ukuthenga ivaccine. Kwani lizwelonke yonke le uzayithatha ngapha imali kumele bekunanzelele ukuthi from 1980 asisobantwana abancane thina sesikwazi ukuthi every time nxa sekuzaba ngama election izithembiso zabo kasipheli. So hayi, please sicelani weke asihloniphe. Angake ethi sehlule ukuncedisa nje abantwana besikolo abe primary ngamaphuku. Akulanto even one isithembiso sesikwani silizithembiso zabo zinengakhulu balomgodi wezithembiso ongacithiyo abantu bezani uhulumende wezani. Akulanto even A1 abayifezayo. And siyabezwa lapha abakhuluma emaradioni bethi kulungela uzuma kabojwe. Cela ukuthi abantu besishoneni beke beqale bekhuphe ukhophe olukwabo ilihlo. Azangeke sibezwe lapha besukuma bethi umgabe kabojwe. Bahlezi phezu kwamangcwaba legazi. Bona lapha indaba bengathi ukuthi umnanga kwalotshwe ngakababojwe. Kodwa bakhulumela ukuthi uzuma kabojwe. Uzuma kabulala ngamuntu. So kumele amaZimbabwenzi akwazi ukwenwaya lapho kuluma khona. Siyabonga.
Awusalibonani, salibonani kundawo zonke. Kela ku Studio 7 abalaleli waka Studio 7 bonke nyalibulisa ezindaweni zonke. Ngibuye endaweni yasekhesi ngibulisa uAntwamu Nambuya enjelele, ngihambe ebhinga ngiyebulisa usiswami Nadumo, ngithi linjani linjani lonke usiswami endaweni yasemthabezi, linjani lonke linjani lonke ngapho esiyasibekezeleni bafowethu kuzima eZimbabwe sibhekile kudala sasazi ukuthi mawufika uze kuthiwa kukontuthu ziyathunqa ungena uzwe kunuka kamnandi. Okwamanje ma ungena uvele ubone ukuthi lapha kuzima, sokunuka amaswireji kuzima, even kuthiwa sathola uzibuse esibhatha kukacaci. Size sifise ma kungabiselwa belungu maybe bangabuya lobungcono, ngoba laba bempumalanga basicabangele. Ibe liyakubona bafowethu indawo zonke labalaleli baka Studio 7 okusokusalayo ukuthi sibambaneni sonkeni sincedisaneni. Omunye mayele mpupho, omunye lesithebo, wasincedaneni sihlanganiseni kube into wani, ngoba eshi kuzima kuhlupheke elizweni leli. Ma kusabusa laba bantu akukayo kula kukhululeka badlele ezikhwameni zabo. Sibe siyabona lalo otshontsha imali leyo ubuyalungisa ilizwe kube lobungcono. Ngajabula le audio ingafundwa lo izihlobo zakithi.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bantu nonke elingabaphathi bohlelo lwe-Studio 7. Ngithanda ukubingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibonga kakhulu kini nonke ngohlelo eliphathayo, uhlelo oluhle olokwazisa abantu ngesimo somhlaba wonke jikelele. Ngithanda ukulibingelela kakhulu nonke kakhulu. Ngibingelela nobaba abathi uEzra Chisa ekamgcina kudala kobulawayo kusese kobulawayo kungakabi semanciweni. Ngiyambingelela ubaba okhulumayo nguRishi uMadida ozalwa endaweni yaseLupane endimimbili kuwadi kuvillage imiyathi. Ngibingelela nje kinonke bantu bakithi, ngibonga nje uhlelo lwenu.
Lawo bekungamazi enu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyaxolisa abalaleli, ucingo lwethu belungasebenzi. Ngokunjalo abalaleli esilethulele bona ngesike salethulela bona kusukwana isanda kwedlula. Kodwa lingadinwa, qhubekani lisithumela imlayezo yenu ku +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, sokulomunye njalo owake wasebenzela inkampani yenkundla yokuxhumana ebulenjini eFacebook owethule athi ubufakazi obutshengisa ukuthi iFacebook iyaphathisa ubugebengu lobudlova. Unkosazana Frances Yuen wethula inqwabanqwaba yamaphepha athi yibufakazi obutshengisa ukuba iFacebook yaphathisa izehlakalo ezifana lomvukela welemelika ngenyanga kaZibandlela esigodlweni sombuso iCapitol, lapho okwafa amapholisa labasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lemelika. Obunye ubufakazi obukhona butshengisa ukuba iFacebook yayisenza kube lula ukuthunjwa kwabantu bethengiswa i-human trafficking. Kodwa umqondisi weFacebook umnumzana Mark Zuckerberg uyalandula lokhu esithi sokukhanya sobala ukuthi bakhona abalwisana lenkampani yakhe yeFacebook ukuthi ivalwe. Sixoxe lolandela ezenkundla zokuxhumana umnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Inkundla yeFacebook babugande mina esikhathini esiningi ngilokuyipha umzekeliso umtshayeli wemoto. Nxa ungabe ungumtshayeli wemoto babugande, ungahamba uyethola amanzi amponjwana ubuziqeda laphana ubususithi wena uzayitshayela imoto. Ngithemba i-cautiousness yakho ekhona uyabusazihlophe ukuthi kungaba khona ingozi singavela noma singalahlekelwa i-control yemoto, uhambe uye ekugcineni ufike uthole ukuthi usudale amanye amacala ngenxa yokusebenzisa into ngendlela engafanelanga. iFacebook ayilamlando, ayilacala babukande, ayilahlupho. Uhlupho lwayo ngabantu abayibo abasebesithi asebejikisa ukuthi kulokuthi yenze izinto eziproductive, but abantu sebesebenzisa i-social network ekwenzeni izinto eziningi ezimbi esesizibona kathesi, eziningi kakhulu ezimbi esizibonayo. Ezinye zakhona engasoze ngizibale ngizigqede, kodwa engingakutsho kuyenzakala sibili ukuthi njengalokho esakubonayo iFacebook yaba lomthelelo omkhulu kakhulu entweni eyenzakalayo eCapitol mhla ka-6 kuzibandlela laphana. Yaba lomthelelo omkhulu kakhulu owagcina kusenza khona ukuthi uDonald Trump agcine bembhana ukuthi engasayisebenzisi ngenxa yezimemezelo ayezisebenzisa azifake iFacebook. Alandelwa ngabantu abaningi balandele izimemezelo zakhe leziyana bayenelisa ukuthi babuthane.
Sizwa kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump usefuna ukuthi ethule eyakhe inkundla ehambelana labo Facebook labo Twitter. Ngokubona kwakho bona ngani abantu bengayemukela yini enye inkundla engayisizo lezo ezivele zikhona ikakhulu ivela kuye umnumzana Trump?
Inkundla efuna ukwethulwa ngumnumzana uDonald Trump inkundla ezajatshulelwa kakhulu ngabantu abayibo abakade bengabalandi bakhe noma ngithi ama supporters akhe, yibo kakhulu abazajabulela inkundla. Kodwa ke abanye abantu abakhaliphileyo ngithemba ukuthi bazaba nemibuzo eminingi. Imbuzo ehlanganyela ukuthi kungenzeka ukuthi basebenzise inkundla yakhe leyo ukukholektha i-data noma ukumonitor abanye impilo zabanye abantu, ngoba njengoba sisazi uDonald Trump ongumuntu othanda impilo engathi igcwele ubugwelegwele phakathi.
Umnumzana Difa waJapi Bango Dube ngolandela ukwenzakala enkundleni zokuxhumana. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke balaleli kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umhlangano webandla lezanu PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ibandla le-MDC Alliance lilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.